siyabonga ndimi yakhe lichona njani mthwakazi siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 21 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezano PF bathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni
bathi thina ngokubona kwethu ukuthi khona sibekezele khathesi sesikubona ukuthi yitime ukuthi sibathele direct ukuthi hayi okwethu sesikufuna ngenkani asisafuna ukuthi sibele kusincenga ngoba siyakufa sizachiya abantwana behlupheke
umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai udonselwa emthethwandaba phezu kodaba lokukhetha abanye abasekeli bakhe ababili
ye kuyaphambanisa kakhulu ezemfundo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu okuze asebenze kumele ukuthi ke indingo zakhe zomzimba esikubuza ngesilungu sithi ngama basic needs kube kugcwalisekile
Uhulumende sethule amalanga eholo lezisebenzi zakhe ezizaqala ukuhola imali yazo yalinyanga ngeviki ezayo kusiya kunyanga ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni njalo bathi basekela umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mutswangwa yena oxotshwe kubandla leZANU PF kumalanga asanda kwedlula kubika uMavis Gama
Comrade, shingisa moyo wako nokuti
Ibithukuthele inkokheli yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ngesikhathi ngenumhlangano wokubonisana okungenziwa ukulungisisa isimo kubandla elibusayo la kuhulumende bethi balelungelo lokutsho umbono wabo lomhlangano wenzelwe eRailton Club eHarare abalwa impi laba Bathi sesifikile isikhathi sokuphumela ababusayo egcikeni ulungisiswe umonakalo wezomnotho luqedwe udubo lokungathembeki lokukhethana ngemihlobo kanye lobunini bathi kabayindawo njengoba bengabanini bomhlangano weZANU PF bembe phansi bethi ake khola amandla okuxotsha umtshangwa owasuswa kusikhundla sokuba ngumphathintambo wabalwa impi kanye lokulahlekelwa isikhundla sakhe sokumela isigaba senothoni edalele ephalamende bengezelele bethi uxotshwa kwakhe kufana lokubaxotsha labo kubandla leZANU PF umnumzana Elfas Chuma ungomunye wamalunga ekomiti evele kobulawayo wembe phansi njengabanye bakhe ethi umnumzana Mtshangwa uza qhubeka engumkhokheli wabo
thina sile constitution ebayinda imithetho yewar veterans owethu chairman ukhethwa kucongress ukhitshwa icongress nxa singasamfuna ukhitshwa yithi laba abakwenzile ephathini bakwenze ephathini but thina Mtshangwa nochairman wethu size siye kucongress
umnumzana Zenzo Ncube wasemathebeleleni north ongomunye wabakhokheli bamawovet ubegcwele utshiseka okhulu phezu kwesiphatho abasitholayo lanxa kuyibo abalwa ukuletha uzibuse
ngoba ngendlela okunje abaningi bethu njengami ngisilima ngalimala empini ngilimele empini ngangakwazi mina ngisuka ngalempini ukuthi ngizasebenzela abantu ngalendlela ngangicabanga ukuthi ngathatha ilizwe lami ngizaba ngumuntu obukekayo khathesi abantu abami abaningi abafundanga lami nginje ngangifundanga kodwa abantu bona abasebebusa khathesi yiba sebebusa khathesi yiba abantu bafundile sebesithathele umbuso yikho kubuhlungu kakhulu kokuqala emoyeni wami uze bambopha baze bambopha ngamaketane amaketane ubona sinje sigqoka namuntu uthi ngqoka ibhatshenale ngamandla kawunzu kodwa wagcine kufela kholoko
uncuba uthi umtshangwa akufelayo ukuba ube sevula amehlo abalwa impi njengaye ukuba bathole okuzabaphilisa ngokuphatheka kwezomnotho lomhlangano ungenwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko evele kunxa zonke zelizwe ngenjongo yokuvunyelenwe kulokho okumele kwethulelwe inkokheli yelizwe abalwa impi yenkululeko laba Bathi sesifikile isikhathi sokuba kulandelwe imithetho elukhuni ukujezisa abaphatheka kundaba zokungathembeki njengalokho okwenzakala kwele China lamanye amazwe angempumalanga. Okunye obekukhulunywa ngakho yimpumela yomhlangano owenziwa lomongameli Robert Mugabe ngenyanga kaMabasa okufana lokuba batholiswe indlela zokuphatheka kwezomnotho okulokhe kungakafezeki lalamhlanje. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla udonselwe emthethwandaba ngabasekeli bebandla lakhe abathi wephula isisekelo sebandla ngokukhetha umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Abakweze udaba lolu emthethwandaba weHigh Court ngomnumzana Patterson Morimoga lomnumzana George Rice. Ababili laba bathi uTsvangirai kalamandla okukhetha abasekeli bakhe. Bathi lo ngumlando wabasekeli bebandla abamele bawenze emhlanganweni weCongress. Igqwetha labo umnumzana Zivanai Macharaga uthi bafuna idalele High Court lesule isinqumo sikaTsvangirai lesi. Abasolwa kulolu daba ngomnumzana Tsvangirai ngokwakhe uChamisa Mutsuri lomgcini sihlalo webandla umnumzana Lovemore Moyo. Ukukhethwa kukaChamisa loMutsuri kutsho ukuthi uTsvangirai selabasekeli abathathu abagoqela obevele ekhona uNkosazana Thokozani Khuphe. Abasekela uMakhuphe bathukuthele njalo bathi kabavumelani lesinqumo sikaTsvangirai. Abanye ngabasola uTsvangirai besithi wathatha lesi sinqumo engelabo abanye abakhokheli abamqoka ababalisa uMakhuphe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora, isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu, lomqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Pepe labanye. Igqwetha likaTsvangirai umnumzana Innocent Chagonda utshele iStudio 7 Uchale Studio 7 ukuthi bawemukele amaphepha okumangalelwa kukaTsvangirai ngumurimoga Lorice. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibonani mina udaba lolu umnumzana Tsvangirai ufaka ibandla lakhe ebuzibeni obukhulu engingaboniyo ukuthi bebudingakala yini, ngoba phela ukuthi alwisane lokuthi abe labasekeli ababili ibandla lakhe kungela ukuvumelana okumgceke. Bengingaboni ukuthi kungabe kusenza ukuthi kudingakala ukuthi akuphathe ngaleyo ndlela kumbe abulethe lobu buzima kubandla lakhe.
Sesingabona leli bandla lidabuka phakathi njalo na njengesesike sakubona ngaphambilini.
Ye, ngibone ngani singafika kuleso sibange sokuthi ibandla lingadabuka phakathi, ngoba vele kukhanya ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kwabantu bebandla le-MDCT abakhanya kulabanye abakuqembu likasisekelo somkhokheli uMakhuphe lenye iqembu eliku-president uMr. Tsvangirai. Ngibona ngani khonokho kungenza ukuthi kube lokudabuka phakathi nxa sikhangela njalo izitshengiselo ebezisenziwa kobulawayo ebezingani zenza ukuthi uMakhuphe akhanye engani laye ulamandlanyana. Khonokho kungenza ukuthi kube labantu iqembu elingapha kuye libe ngani likhulu njalo libe lokuthi ukukhaleli kwenzayo ngokuthi uMr. Tsvangirai usebenze ngendlela engekho constitution yeparty. Kukhanye ngani kuyazwakala ebantwini, njalo sokufika ngokuthi i-court izakuthi. Ngibone ngani mina impumela ye-High Court izabe isegcekeni ukuthi hayi umnumzana Tsvangirai ube ngafanelanga enze lokhu asekwenzile.
Sesike sabona ngaphambilini umthethwandaba usala ukungenela kundaba ze-MDC. Ubona uluphatha yini lolu daba?
Ufanele uluphathe lolu daba. Okwenzakala ukuthi nxa kuyikuthi umthethwandaba usebenzelana lezanu, njalo cabanga ukuthi lungalungiswa kungenza ukuthi i-MDC ibe lokhu isala igxekiseka. Umthethwandaba ungamane uqhubeka usithi hayi kasifuni ukuluphatha udaba. Ngibone ngani kuyinto engenzakala futhi njalo ngalesi sikhathi.
umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe siqoxela ekwelebhilithane. Uhulumende uthi izisebenzi zakhe ezilokho zingakatholi iholo lalinyanga zizaqala ukuhola mhla ka 25 kuqala ngaba kubutho belandelwa ngodokotela labonke mhla ka 27. Amapolisa abuye mhla ka 29 kuthi ababalisi bona bazahola mhla ka 2 ngenyanga ezayo. Ezinye izisebenzi zizahola mhla ka 6 ngoncwabakazi kuthi abakumpentsheni bona bahole mhla ka 12 ngenyanga efanayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umnumzana Vusumuzi Mahlangu yena othi ababalisi bathukuthele ngokuphuza kweholo labo.
Okuvelayo kuvelela kubabalisi ukuthi ke kabathabanga ngalokho sokwenzakele ngoba kuzadala ukuthi babe lenhlupho eziningi ezigoqela ukuthi ke siyananzelela ukuthi ababalisi abaningi bebethethe izikwelede emabhenki ongokuthi kumele zibhadalwe ekupheleni kwenyanga yonale. Nxa sekudluliselwa phambili kudala ukuthi ke kube lamanye ama-interest azafakwa kuleyo mali kumele bayibhadale. Kungakho ke konke lokhu ke kudala ukuthi ke kube lokuxokozela kubabalisi bekhangelela ukuthi kumele bahole kuyona linyanga.
Sike sabona izisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi kumaviki edluleyo. Linyathelo elilakho ukulithatha njalo nale linjengababalisi?
Kungaba linyathelo elingathathwa ngoba siyananzelela ukuthi umqashi wethu uzwa ngcono nxa ukuthi abantu basebenza ngaleyo ndlela. Xa ukuthi singasakhalalanga umsebenzi sibona ngani kuthiwa umqashi wethu kakuzwisisi njalo ulima luzwayo mbona ngani kuthiwa yilo lokukhalala umsebenzi. Konke lokhu kungaba ngokunye esingakwenza. Kodwa ke kayisikho kodwa okungenziwa amaceba azabuya okwenzela ukuthi ke basinanzelele lathi njengezisebenzi ezilemlando ethize okumele ziyifeze ngemali leyo.
Ukhona ukuphuza kweholo lenu ungathi kuphazamisa njani ezemfundo?
Ye, kuyaphambanisa kakhulu ezemfundo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu ukuze asebenze kumele ukuthi ke indingo zakhe zomzimba esikubuza ngesilungu sithi ngama basic needs kube kugcwalisekile. Kungakho ke nxa ukuthi ke umbalisi uhamba emsebenzini elambile ehamba ngenyawo engabhadalanga zonke imfanelo kumele azibhadale okunjengezikweleti lalokhu yalokhuyana. Konke lokho kudala ukuthi ke angasebenzi kuhle. Esingakulinganisa ukuthi ke nxa esefika eklasini akasafezi umsebenzi wakhe njengoba akufanele awufeze. Konke lokho kuza dingisela kakhulu kumpumela yama examinations aqhakathekileyo njengawe O level lawe A level.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ekobulawayo. Ngesikhathi impi yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculaza ilokhu iqina ukuthi umuntu azi ngesimo sakhe ngenye yezinto esaziqhakathekiswa kakhulu. Lokhu sokwenze amankampani amaningi adinga indlela zokuhlola igazi ezikhipha impumela phakathi kwemizuzu emilutshwana. UBenedict Nhlapo ukhangela eminye yalimichina esikhange abanengi emhlanganweni we-HIV and AIDS World Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa.
Ukuhamba umango omude umuntu esiya eklinika afika athatha isikhathi ehlolwa igazi abeselinda kwamalanga kumba amaviki elindele ukuthi impumela iyeqinisekiswa imichina emikhulu. Yiko obekusenza emuvale ukulwiswa komkhuhlane wengculaza uhambe ngesiqubu sonwabu. Ngokwamanje sekulendlela ezintsha ezikhipha impumela khonapho okuyizo esezithathekisa abanengi. Enye yazo yile ebizwa ngokuthi Advanced Quality Anti-HIV Test. UDr. Thandeka Khoza owenhlanganiso ye-North Star Alliance uthi basebenzisa le indlela kubatshayeli bamaroli adabula amazwe kanye lalabo abathengisa imizimba.
So manje sikwazi ukuthi siwenze yonke into ngaleso sikhathi ufike sikhlole ngaso leso sikhathi sithole ukuthi mhlambe unayo yini ingculaza noma cha mase sazi sifike sikhlole ngaleso futhi leso sikhathi ukuthi yena amasosha angakanani egazini.
Uthi nengi lithanda khona ukuthi akusekho ukuthi umuntu uzalinda ntolo ntolo impumela enhlolisiso ingakaphumi.
Awu bayithakazelela kakhulu o driver nje bayabuya abanconcoze babonge ukuthi siyabonga ngoba lezi zinto siyibeke la abamakhona umuntu la aphumula khona mhlawumbe usalinde iload yakhe ukuthi ifike siyakwazi ukuthi umuntu simhlole simenzele yonke into ngaleso sikhathi
ezinye indlela esifana le Western Blot le Ebon zihle setshenziswe uqinisekisa ukuthi impumela yakuqala yiyo yini ngempela indlela ezintsha lezi ziyasiza njalo lalabo abangafuni ngitsho lo dokotela azi isimo sabo kwezengculaza. Kulaba ke sekulomtshina owe-Ora Quick In-Home Oral HIV Test umuntu angawusebenzisa eyedwa endlini yakhe. Iningi lasebeke basebenzisa limtshina, iningi layo esahlolisiswa bayayincoma okwamagama. Unkosazana Siphelele Khanyile osebenzise ezinye zalezi nhlelo, ezinye zazo ezilokhu zisahlolisiswa, uthi zenza kube lula ukuthi umuntu ayihlolwa.
Emakliniki kubanjwa amakhiwu abantu bagcina abadikile ahambe angasazenzanga zonke izinto. Onesi bevele benyamalala le nto leyo right kabi good and nice kakhulu.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Zanele Mthembu yena uthi uyithandile laye.
Ku-right ngasingahlali kukhona sonke isikhathi sisakujabulela.
Ngokwamanje inkampani ye-Alere eyincitshi kwezemitshina yokuhlola iphakathi kokuthola imvume yokuthi uqale kusetshenziswa umtshina wayo we-Alere HIV combo wenelisa ukubona igciwane egazini loba umuntu esanda kulithola kanye lasezinganeni esanda kuzalwa. Mele Studio 7 eDurban kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe okwamukela ukukhethwa kwakhe namuhla emhlanganweni omkhulu webandla leli iconvention oqhutshelwa edolobheni leCleveland. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezibalisa indodana kaTrump uEric yena oke wasolwa kakhulu ngabanye ngemva kokuya eZimbabwe lapho adubula khona indlovu. Abanye abakhulumileyo bagoqela abancintisana loTrump kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans ababalisa umnumzana Ted Cruz yena oyale ukutshela lomhlangano ukuthi uzasekela uTrump wasuka esehozwa ngabantu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona, ngombono wami mina ngibona iconvention le eyama-Republican eCleveland inhlekisa kakhulu, ingcwaba ngcoza sivili, ngoba isikhathi sokuthi khathesi ama-Republicans wonke nga ayabambana ngemuva kuka-Donald Trump onguye okumele okhethwe ukuthi khona akhokhele. Kodwa siyabona ukuthi sokugcine kwaba yi-comedy sivili, sokuyinhlekisa ngoba abakhulu bakhona abanye ama-Republicans abuya afika khona phana ku-convention afike enza ukutshengisela izinto ezingakhanyi ukuthi zihamba njani. And siyabona Ted Cruz onguye senator we-Texas lapha onguye owayekhankasa laye lo Donald Trump wehluleke khona lokuthi khona am-endose uDonald Trump etshengisa ukuthi khona hayi mayuyu konke lokhuyana esasilwa ngakho sokwedlule, khathesi sokuyisikhathi sokuthi sibambane as ama-Republicans.
Ya, kodwa nxa sikhangele khona okwenzakalayo ungathini uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe?
Ubuhle bakhona mnumzana Gande ikuthi okweMelika lapha lo manje kulokuphikisana okuthize, kodwa siyabona ukuthi lokho kulenhlonipho nje yedemokhrasi ukuthi amalungelo abantu lokho ebewaphathe kuhle sivili kungelabudlwangudlwangu lobuyana esibaziyo beZimbabwe, umapholisa achaya abantu into ze-intimidation lezi ezokwethusela ukuthi abantu bengavotela omnye umuntu.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni leVirginia. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abachuchisi bomthethwandaba wakwele South Africa owagweba ogijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius okweminyaka eyisithupha bathi bazawethula isikhalazo sabo emthethwandaba esokuthi isigwebo lesi sincinyane kakhulu. Izizalwane zeSyria sezisungule umkhankaso wokutshengisela zisola ukubhonjwa kwelizwe lazo zindizamtshina zomanyano okhokhelwa iMelika esezibulale abantu abedlula amakhulu amahlanu edolobheni Lemon Beach. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukutshengisela kwabantu belandela inkuthazo yabemkhankaso esikhona kulezi nsuku egoqela owe this flag okhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire eleta jamuka sesijikile sokuqhele kwafika la kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe agoqela oSouth Africa khonapha eMelika, eNgilandi, eCanada la kwamanye amazwe. Umbuzo okona ngothi, amabandla ezombusazwe wona angapi? Adlala ndimabane kutshengiseleni ukusola okwenzakala eZimbabwe. Ukuhlaziya konke lokho uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxuxele ngcwethi ezilwela ilungelo labesifazana uNkosazana Samukeliso Khumalo kanye lonkosikazi Patricia Chabalala onguye osungula lingxoxo.
Ungakhangela kunje sesiswele izimali zone zokuthi sibhadale amarenti, amaloja namalendlozi bathwalisana nzima baqotshana ezindaweni ngoba bayehluleka ukubhadala irenti amaloja ngokuba akulamalelizweni yikungahlaliseki kokuqala okuhlukuluze isizwe sasezimbabwe.
Kube lokutshengisela okuthile Makhumalo. Kodwa ke ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabomkhankaso we this flag omfundisi Ivan Mawarire labota jamuka. Amabandla ezombusazwe aphikisayo wona angapi?
Uyazi sivile sile nkinga enkulu kakhulu nje abalalise kukhulumile khonoko ukuthi ama political parties ethu vele wona a concentrate entweni zokuthungamela bayalwa bona bodwa khona ngalezi sizo afica ukuthi i focus yabo kayikho ebantwini, i focus yabo it's on leadership. So uzafica ukuthi uma warire labanye ama social movements angabe esekhona akhuluma ngezinto ezihlupa abantu ukudla ama salaries ama civil servants, i corruption, bayaqamba ama problems affect abantu hathi into ze leadership lezi sizibona ama political party.
Kwenziweni ke njengoba nanku sokutshengiselwe kodwa ke akula bantu abacacileyo abahamba bayekhuluma bayengeja lohulumende.
Engibona kuqakathekile ukufuna ukuthi kwenzakale ukuthi ke ama parties wonke be it ama political party, i civic society, ama business, abesintwana bonke baforme a national dialogue. Kuhanje kuyekhulunywa labathungameli laba ukuthi no abantu nxa begijima ezitridini it's not because bafuna ukubakhipha embusweni, it's because bafuna ukuthi balalelwe ba-address ama-problems kababonini ukuthi ilizwe liyabhebha.
Amabandla la ngabezombangazwe babemkhabakaphayephaka kunkulunkulu lasemhlabeni ngoba kababambani babhizi bayaka okuphela ukuthi baze behluleke ukuncedisa ababambeli babo ngoba ababambeli abaningi bebethembe i-opposition kakhulu. Ongikhanga bebe ukuthi ngakuhlabe phansi amabandlalo besuke kusosayethi ethimakhe kuhlabe phansi kubanjwane kubonakala ukuthi kuyakhulunyiswana ngokuthi ilizwe lisisebesimeni ngoba iqiniso elithekeleyo iZimbabwe phakathi kwegodi iyangcwatshwa nje ngcwatshwa kumbijana mbijana.
Sibona uNkosazana Thokozani Khuphi nguye obe ngumsekeli kamkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Changirai. Kodwa ke ngeviki ephelileyo usekhetha abasekeli ababili ukuze babe bathathu abasekeli bakhe. Kutsho yini ukuthi akalathemba lo Makhuphi?
Siyakhona yena kayicacanga nxa sesikubala emanyuzipepeni ukuthi abanye bebengekho kusenziwa leyo decision. sokungani uma khuphe gala wamandla kumbe gakwanisi sefanele afakelwe abanye abantu ukuthi bamncedise. So hayi akumina kungihambanga kuhle lokho kwamakhuphe ngoba mbona sengazathi sibuyele emuva kakhulu ama political parties la alokhu ekhangelela omama phansi njalo enxa amakhuphe enxa ngala capacity kanti indaba bengamncedisa ukuthi abe layo icapacity yakho nabe ngupresident.
Majabalala umbono wakho
kuphambanisekile kakhulu othangirayi baphambanisile yikho kwenza ubone kuyala kuvambana sokuphuma PPP sokuphuma abani ngoba omunye umuntu thize uyaphonga ukuveza umbono wakhe afake izinqumo zakhe mina kangiboni ukuthi kungaba kuhle kakhulu lokhu kuzalibhidliza ngamandla ibandla leli le-opposition ngoba umakhuphe kamuthikho ukuthi kakwanisi uyakwanisa bekuzebe bancedise lokho okokuthi yena sefakela abanye laba ababili abangobaba ngithi omama kusihlamba basithethisile kakhulu ngoba lathi besikhangelela ukuthi sibe omama othize naye onebe ibandla thize sibe lojoyce mjuru naye onebe ibandla thize ngoba siyakuchabela lathi ukuthi omama babe sezikhundleni zona ziyane eziphezulu.
Yeah.
And njalo futhi mfuna ukungezela khonapho ngithi yabona umakhuphe ubemela isigaba se-Midlands le-Matabeleland. So ukususwa kwakhe laphana kutsho ukuthi at the end of the day uzafica ukuthi akusela representation phela yama-regions lawa and njalo why ufica abantu abavela emaswingi obebabili kuyiba abafakwayo laphana kungabhalansa at least kukhanye ukuthi i-devolution yethu le yasebenza nxa sekula ma-vice president amathathu lo president bebe yi-4 ku-executive kutsho ukuthi phela ama-region angu-4 kumele ukuthi at least ngayarepresenta laphana.
Lo ngunkosazana Samukeliso Khumalo obexoxa endawonye lo nkosikazi Patricia Chabalala velo Praxis Dis Jeremiah we Studio 7.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni inamuhla ngisemanama eGwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Aubrey Moyo. Mnumzana Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyamukelekile sibili.
Ye, kunjani emanama baba?
Hayi, emanama kuyakutshisa, kuyaqanda njalo ekuseni.
Umumo wendlala wona umi njani?
Hayi, indlala sibhahile, siqalile sibili. Okuthi hayi abanye abantu sebesidla kanye kuphela.
Emasimini alizange lithole lutho ngisho.
Hayi, emasimini abanye nje mbitshana okungatsho lutho. Yiba bangani batholathola kodwa ezulu lelele labuye bemuva okuthi vela kulast inyanga.
Inhlelo zikahulumende ezifana le-Food for Work alikaziboni yini?
Hayi, inhlelo ze-Food for Work azikabi khona. Okuke kwaba khona lokho kwabadala over 60 years nakho kungathathi bonke kuthatha nje kulixekano okungatsho lutho.
Bephiwa okunganani abadala imuli bithola okunganani?
Okuyi-50 kg ngumumbu yazigayisela.
Akula mafutha kumbe indumba?
Hayi akula, ayithebo akula.
Nxa belalele abakahulumende labenhlanganiso eziphathisa abalambayo ungathanda ukuba tshiyela wapha amazwi?
Amazwi engingathanda ukuthi ngibazise ukuthi umumo lo esikiwo unzima aluba ngabavumela lapho abahulumende bavumela inhlanganiso ezizimeleyo ngokuphangisa zisize abantu ngoba sikhangela abantu bonke ngoba lazo izisebenzi njengoba zingaholi. So lazo ziyafuna ukuncediswa futhi. So babe loko bedonsa-donsa kuza kuba nzima. Impilo ebantwini isinzima ayisayihle. Ngabazame sibili bangakhangeli ukuthi khona kulombangazo kumbe into bani kodwa bona kabakhangeli ukusiza abantu edubeni lolesikilo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umoyo. Siyabonga.
Hayi, ngiyabonga sibili. Nsuku zonke ngale yahlala limbamba.
Hayi, siza kwenza njalo ba.
Sure.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Aubrey Moyo isakhamuzi semanama eGwanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi sengilitshiya kuLive Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.